into ebuhlungu kakhulu le evelele isigaba se-Las Vegas. Imithandazo yethu isezihlobeni zalabo abalahlekelwe ngama-family members labangane babo ngendlela ebuhlungu kakhulu. Uyazi abantu bebezijabulele bekukhonsethi and then uthole ukuthi umuntu ovele ulwenhlupho zakhe ekhanda ezimenze wathola kufanele ukubana ma ebelengqondo yokuthi azibulale kungangcono afe labanye abantu. Konke lokhu nje kulida to i-conversation elikhona nje la esikhathini esiningi iKhongolose sehluleke ukuthi icazulule indaba ye-gun control, ngoba kukhona abantu ngempela okungafuzanga babe layo ilayisensi yokuthi baphathe umpopo, ngoba imipopo le sesibone ibulala abantu aba-innocent abaningi kakhulu. And esikhathini esiningi umbulali usuka laye athatha impilo yakhe ukukhombisa ukubana ngumuntu ovele ele problem engqondweni owenza into efana naleyo. So hayi, into ebuhlungu kakhulu mnumzana ayenzakeleyo le e-Las Vegas.
Ngokubona kwakho, singabona yini ama-Republicans lama-Democrats ebuya ndawonye ebambisana elungisisa imithetho ephathelane lokuthengwa kwemibhobho?
Into ekhona yikuthi kukhona lento ku-constitution ye-United States abathi i-amendment, i-second amendment, ethi yona abantu balelungelo lokuthwala imibhobho noma nje ukuthi babe le mibhobho emizini yabo. Okukhona ukuthi Obama esasengu-president wazama sibili kakhulu ukuthi athi masikhangeliseseni indlela okulayisenswa ngayo abantu abanikezwe isivumo sokuthi bathwale imibhobho, ngoba kulabanye ezingaphelelanga kahle emakhanda ko abantu abalama-criminal record okumele vele bengavunyelwa ukuthi bathwale imibhobho. Ama-Republican uthole ukuthi ibhesi yabo abaningi bakhona yilabo abantu vele abajwayele ukuthi vele balaya imibhobho emizini yabo, and yibona abaresista kakhulu besebenzisa yona i-second amendment ukubana babe lebulungelo lokuthi bathwale imibhobho. Kodwa sesibone esikhathini esiningi imibhobho le isetshenziswa ekubulaleni abantu aba-innocent.